bona ngani kulomehluko loba ungasiwo mehluko khanya kakhulu ukuthi abantu ekhaya sebekhululekile ukuthi bakhulume intando yabo into eyayingekho ngesikhathi samgaqo.
Nxa usukhangele kodwa ukukhululeka kwabo khonokho kutshona
ngathi i-step towards i-democracy. Loba singazi sibe sihluphekile kodwa sihlukuluza ngezinye izinto kulokunye okushotayo okungatholakali ekhaya kumbe okwemali kumbe ubuyini kodwa akula nto enhle njengokuthi uzikhululekile ukhulume uhleke ofuna ukuhleka kunokuthi uhlale unyenyeza usesaba lokuthi ukhulume ukuthi kuzathiwa uphambanisile ubuso botho.
Kodwa kulabanye phela abathi ha vela kukhanye lokuthi kuyangaphi konke lokho.
Hayi, mina ngibona ngathi okuhluphayo ukuthi sikhangelele izinto ezijiyeneyo njalo sesahlupheka kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe. So kuzasithatha isikhathi ukuthi size sinanzelele ukuthi esikufuna kutshintshe kuqala kuyini kumbe sifuna i-change yangkhona isipidi sakhona sibe ngakanani. Sikhohlwe ukuthi umgabo wabusa for 38 years izinto zilokhu zigudluzeka kancane kancane and mina angazi mina ngifisa ukubekezela ngibona ukuthi kuza kuya ngaphi.
Ye, kodwa ubona ngizani kuyaguquka yini ngokuya kwesikhathi?
Mina ngibona ngani kusiya ngokwesikhathi kuza kuguquka. Lokho engikwenza ukuthi ngitsho ukuthi kuza kuguquka yikuthi eZimbabwe infrastructure yethu lokhu ikhona. Isibhedlela zethu kazilali kodwa zini. Amasektari kawala lutho kodwa ami. Kawacabangisi umuntu kaneng-neng ofuna ukuyainvesti ukuthi ngizafika ngiyakha isektari, ngizafika ngiyakha isibhedlela. Esikufunayo kathesi ezibhedlela yikuthi ama-farmers alunge, agcwale imithi, siqalise ukwenza yethu imithi njengendlela esasiyenza ngayo. Ukuthi kuzabuya nini, I am very hopeful njengomuntu omdala ukuthi kuzafika ngelinye ilanga, but it's not going to come in full speed ukuthi kuyaphonga utshintsha olwesesadeni umunge kukhona. Kuzathatha isikhathi.